izani kumele iqonde ukuthi yona ivume lapha ephambanise khona kuhlale phansi lenkokheli eziphezulu ezethu kubonisana
futhi alibona ngizani bangavuma kona baba moya
ngoba bengavumanga kuthi ukuthi abafuni ukuthi inizwe liye phambili ngoba thina singazake sibe yithe esivumayo bona abakufunayo plus singazake sibe ngabadidiniswayo sometimes singazake sibe ngabazingelwayo sometimes siyacina lapho ukuthi ozingelayo ucine ezingelwa laye izano kumele ihloniphe intando yabaningi ngayo ningaso zihloniphe intando yabaningi ilizwe lingazake lilunge ngoba liqiniso ukuthi MVC lama-supporters amaningi ayisinto engathathelwa phansi ayisinto ongathiwa ngamanga ukuthi MVC winile nxa bona babewinile besizabona abantu abaningi abosomabhizinisi babuye kuzoinvesta elizweni ilizwe ukuthi libe nje ukuthi abantu abaphandle la osomabhizinisi abaningi bayakwazi ukuthi izana yiwinanga babusa ngamandla so umuntu uyabe sesaba ukuthi ukuthi azofaka imali yakhe endaweni yezinjalo imali yakhe ingavuka sasa kungasela lutho
ye kodwa ubona zani izanu ingavuma yini ukuthi yadliwa
kumele ivume nxa yokuthi baqinisile ukuthi bona bakhokhela abantu njalo bafuna umkhono utshintshe bafuna abantu baphile kuhle kumele bathi to reconsider amanye amafeki ukuthi ilizwe liye phambili nxa bengasoze bavume it's unfortunate